umhlangano kuzile ke ekuthi esikhangelele ukuthi uzamkhangela ke ukuqhubekela phambili ihlelo zakhe zazanga kuleyo mhlangano ukuthi amadamu eZimbabwe ayenziwe ngendlela eqondileyo, kanti-ke kukhangelele ukuthi imali ephuma kulawo madamu isetshenziswa ngendlela eqondileyo.
Ubona ngazani umhlangano lo uzanceda ngani?
Lowo mhlangano ukhanya uyakunceda nje ngangikhangele ngepolisi ukuthi ama-diamonds ayenziwa ileli lizwe. Ama-diamonds sikhangelele nge-Kimberley process yana, khangele njalo lamazwe esinobudlelwane lawo adila ngama-diamonds ukuthi athike kule policy lani. Bese kukhangela-ke lama-diamonds kakhulu emarangi ukuthi wona-ke athatha njani. Sikhangele njalo nokuthi-ke inzuzo emele yeuhulumende kuma-diamonds lawo iphuma ngemfanelo yini.
Ubona ngazani pho kuyaphumana emhlanganweni lowo njengoba abanye benu bengabizwanga?
Ngangikhangelele ukuphuma lokhu emhlangano enjengaleyi kakhulu le-advocacy yalisenziwa ngamagroupu okubuhlungu-ke ukuthi loba singakhuluma sithini size sidabuka imlomo. Ama-diamonds emabanga okwakathe singakhuluma uwanamhlanje so alokhe kunesandla esizwe sepolitiki labantu abezantifaolekhulekhonta ama-diamonds lawa ifuna ukusebenzisa leyo mali iyakhankasela iphetho libuyayo.
Kambe nyathi kungamiswa njani khonokho ukuthi ama-diamond lawa angatshontshwa?
Kunzima mfowethu ukuthi singakumisa njani ngoba nxa ukhangela-ke uhulumende omanyanelo kule parallel government ezikhangela mdeke ukuthi nxa-ke ungathi uhulumende ukuthi kala mali ukuthi ubona-ke umgabe lontsha iprogramu yezihlanyelolalani imali yabo futhi ithatha ngathi lapho kusukela khona kucabangele ukuthi mhlawumbe yiyo leyo mali yama-diamond. Khangele njalo nebandla lezaliphefuza umthwala ithenge izimota yiyo le sicabangele ukuthi nedi yiyo leyo mali yama-diamond. Okukhona-ke ukuthi lama-partners awezaliphefuza uhulumende azange abe se-aggressive ukuzwayo ukuthi alisebenzi. Ungagangana lama-deputy ministers afakwa ukuthi abe udeputy ka-obhedimbobo bawiki abatshengisele ukusebenza lokwanoko ukuthi le-expose nxa bebona okunye abakubonayo. Ngicabanga ukuthi kukhona abakubonayo besabuye ukukhuluma.